Engebeli. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngole 3 mhlaka 6 Nkwenkwezi 2020 ngo Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi liza kupha ele Zimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa uhlelo zokulwisana le coronavirus. Ngesikhathi lokhu bengamashumi amathathu lani 34 asebefunyanwe ebele gciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315.
Sizwa ezinye ingcitshi zisithi loba nje umuntu engaba le-temperature ekahle sibili engatshisi umzimba kodwa uyakwanisa ukuba legcikwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye.
Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyibamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ephalamende kawakhutshwanga ngukhuphe labomonzora labonkomithi akhutshwe yivanu.
EMTC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Janisa ithi ukukhothiswa kwamalunga ayo amane edale lephalamende yi-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukubana uMakhuphe bazama ukudiliza i-alliance. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi liza kupha ele Zimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa kunhlelo zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lanxa nje leli lizwe lilesikweleti esikhulu kuleli bhanga. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,205,138. Asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 258,963. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili 1,250,606. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamakhulu phosi amahlanu 49,352. Asebehlunyane belegciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phosi ezimbili 1,959 kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 16,315. Kunjalo nje iWorld Bank yazise namhlanje ukubana izigidi ezimbili zemali enikwa iZimbabwe izaqanjulwa kusikhwama esikhangelane lokulungisa umonakalo owadalwa yisikhukhula se-cyclone Idai nyakenye. Lithi lanxa ele Zimbabwe lingenelisi ukuboleka imali kulo ngenxa yesikweleti elilaso leli bhanga likubone kufanele kubana liphathise ilizwe leli lamanye amazwe asesimeni sinye ngemali yokulwisana le-coronavirus. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube elobele emabhanga omhlaba ngenyanga edluleyo esithi uhulumende sephelelwe imali njalo icela uncedo. Ele Zimbabwe likweleda iWorld Bank lamanye amabhanga afana le-African Development Bank kanye le-European Investment Bank imali engange US 1.2 billion dollars. Inhlanganiso emela izisebenzi yeZCTU namhlanje isole isinqumo sikahulumende sokuthi kase ikubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bana bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini. Isithi lokhu kulakho ukumemethekisa limkhuhlane. Uhulumende ubesethule umthetho lo usukwana ezedluleyo, kodwa ubuye wawuguqula izolo esithi amankampani amaningi akhala ngokuthi ukuhlola izisebenzi kuyadula, kanti-ke njalo lokokusebenzisa ekuhloleni ama-testing kits lakho kuyasilela elizweni. Ngakho-ke umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza ukuthi osokudingakala kuphela ukuthi amankampani ahlule izisebenzi ukutshisa komzimba njalo azithengele okokuzivikela okunjengama-mask. Uthi njalo kumele abaqhatshi babone ukuthi izisebenzi aziminyani ndawonye, njalo kumele zibe lokungamafutha kokugcoba ezandleni ukubulala igciwane i-hand sanitizer. Kodwa unobhala jikelele weZCTU uMnumzana Jafethi Moyo uthi osokusenziwa nguhulumende lokhu ukuvumela amankampani ukungahloli izisebenzi liphutha elikhulu elilakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus.
Sizwa ezinye ingcitshi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engatshisi umzimba, kodwa uyakwanisa ukuba legcikwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye loba umzimba wakhe ungatshisi. Ngokubona kwethu ke indaba yokuthi i-testing ayisela msebenzi, abantu sebengakwanisa nje ukungena emakampanini, kuzasifisela ke emuva kula lumsebenzi omkhulu kade siwenzile amaviki amahlanu adlulileyo.
Kona lithini ngokuguquguqulwa kwemithetho esikubonayo phezu kwalolu daba?
Iyo ke inkinga esesihlangana layo. Sesizabona ke omunye umthetho ke kusasa ngabona. Asikwazi ukuthi ngobani ke abaza approacha futhi uhulumende besola, ngokuthi phela lokhu kutshintsha kubuya labamabhizinisi abathi abalamali yokuthenga ama-kits. Asikwazi ukuthi nxa kusasa kuzabuya omunye afike kuhulumende mina ngisuthisekanga. Sesizabona ke ikhabhinethi isitshintsha imithetho yankhona, sizatshintsha ke suku zonke. Yinkinga esilayo phakathi kwelizwe. Aluba nje uhulumende waletha le indaba ku-tripartite negotiating forum engakaze aqale ukuthi uyethula ke ama-guidelines, aluba indaba le ibizaqedwa ngendlela esuphiseka abantu bonke. Ingxenye njalo sizezwa ama-employers sesithi abalamali yama-maski. Ngubani ke ozathenga ama-maski suku zonke ethengela izisebenzi? Nxa amabhizinisi azadabala, sesizabona futhi enye i-stretcher instrument ezaphuma isisitsho ukuthi hhayi izisebenzi ingxenye kababuye lamahembe abo bebophelephela kube yinto abazavikela ngayo umkhuhlane. Yikho okungacaci esikhuluma ngakho ukuthi uhulumende utshintsha izinto ngokusa kwamalanga.
UMnumzana Jafethi Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. I-MDC Alliance ekhokelwa nguMnumzana Nelson Janisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane lidale lephalamende i-MDC ithi ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphi kuveza sobala ukubana omakhuphi bazama ukudiliza i-alliance besebenzelana leZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende wazise izolo ngokuxotshwa kommeli weDangamvura uMnumzana Prosper Mseyami, umeli weKwazana East uMnumzana Shelton Wende, uSenator Lillian Tingviews oweMidlands kanye loNkosazana Thabita Khumalo owakobulawayo ngemva kokubhalelwa incwadi nguNkosazana Khuphi. UMakhuphi esebenza loMnumzana Douglas Manzora kanye loMnumzana Morgan Komiji bathethe inyathelo leli kulandela isinqumo somthethwandaba we Supreme Court esithi uMakhube nguye owayemele akhokhele iMDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa umsekeli kaChamisa umnumzana Washman Ncube uthi ukuxotshwa kwamalunga abo ephalamende akukho emthethweni.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ephalamente kawakhutshwanga ngukhuphe labomonzora labonkomiti akhutshwe yizanu. Izanu ilandela okungaphandle komthetho. Singaziyengi lapha ukuthi we are dealing with okhuphe. Sinanzelele ukuthi le project yezanu, izanu isizenza yona ukuthi ingenele ikontrole ama MP awo njengezanu, ikontrole ama MP MDC alliance. Kusobala ke ukuthi bacunulwa ikwala kwethu ukuthi si recognize ukuthi uMnangagwa wakhethwa okusemthethweni. Akulani ke ama organs MDC azahlala phansi standing committee, national executive, national council icungululeke ukuthi kwenziweni.
Njengoba isinqumo lesi savela eSupreme Court, kuyayenza yini ukuthi libuyele enkantolo?
Indaba yokuya enkantolo yasisayiboni ukuthi ingaphinda isincede, ngoba kusobala yithi ukuthi kumbe kusecourt kumbe kuseparlament kule script ebhaliweyo phansi lapha kulamaqinga lamacebo ezanu PF alandelwa ngama institution wonke akahulumende ngathi asethunjwe yizanu. Yikho ke asiboni ukuthi kungabe sinceda ngani njalo ukube sibuyela kufanana lokuthi isilwane silokhe sikunxusa ukuthi vuya phakathi emzini wami, sifike sikudlunyawo sikunxuse futhi sikudlingalo ulokhu buyela. Akuncedi ngalutho ke khonoko.
Singabona yini lihlala phansi likhulumisana labo Makhube labo Monzora?
Uyakhulumisana lobani, uqalisa ngapi, ngaliphi, nxa kusobala kangaka ukuthi abantu laba yiproject yezanu, basebenzela izanu? Angiboni.
Umnumzana Washman Ncube ngumsekeli womkhokheli weMDC Alliance ubexoxa ecingweni lontungamele Nkomo weStudio 7. Kodwa yesikhulumele sikankosazana Thokozani Khuphi umnumzana Khaliphani Phogeni yena uthi akusilo qiniso ukuthi basebenza lezanu PF. Uthi abakwenzayo lapha yikulandela isinqumo somthethwandaba, njalo uthi sebedinga ukuthathela uChamisa izakhiwo zeMDC ezigoqela isigodlo seRichard Morgan Tsvangirai House eHarare.
Thina sisebenzisana nezanu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yi-Supreme Court, onguye owasihambisa e-Supreme Court. I-Supreme Court yafika yasi-exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfuza abantu. I-alliance ayisoo political party, i-alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarikholileyo thina. Sisazobarikhola vele abalokhu nje ubona abalokhu bezibiza bethu bona bangabe alliance. Sizobarikhola vele ngoba umthetho usho kanjalo. Aso nto esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela ephalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town. Bakwazi, angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini. Manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-Supreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe i-Supreme Court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic i-judgment. Ukuba academic ukuthi uyichaye indiva nje. I-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala mbanga abunga kutandu ya apila maunga zawa zuku apila ngumteto eZimbabwe so azikuwa azikuwa na bandu abazinko keli ngapansu ya bandale kapa pikisana ngumteto
vakona abathi lanxa lingaze libaxoxe bonke abantu bakatshamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa. It's a free country, angakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengasoze ayitshontshe i-MDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukupe embiza i-dissident efuna ukumtshisela endlini.
Umnumzana Kalifani Phukeni, yisikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphi. Ibandla leZANU-PF lona liya kulandula ukuthi liphatheke kulinsumasumane. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evilela Ncube.
Akumangalisi lokho esikubone kusenzeka ukudonswa kwabathile abangamalungu ephalamende ukuba baphume ephalamende bedonswa yi-MDC ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe. Ikakhulu nxa ukukhangela ngemva kwesinqumo se-Supreme Court esenza kwacaca ukuthi izinto ezinjengazona lezi zilindeleke kusiya phambili. Ngokuba nxa uyibala kahle lesinqumo se-Supreme Court kuyavela ukuthi into ezinjengazona lezi zisengenzeka.
Akhona yini Ncube amalunga edalele parliamente akuchamisa obona eseqa esiya kumakhuphe esesaba ukuxotshwa?
Ipolitiki ipolitiki, akulanto emangalisayo kupolitiki ukuthi ubone abathile sebesuka ngapha besiza ngapha bevikela izikhundla zabo. Abantu bayachiyana ekuphileni, kungenzeka ke sibabone abanye besuka mhlawumbe abalishwane mhlawumbe abaningi, abanye mhlawumbe bangalindi ukuthi baxotshwe bekhangelela ukuthi babuyele bengama independent kumbe njalo kuyabe sokwakhiwa elinye iqembu ngumnumzana uThamisa kumbe njalo sebehambe baya e-constitutional court bayavimbela khona lokho okwenzakeleyo. Kodwa ke ngeke umangalise ukuthi ubone abanye sebephuma belandela umama uKhuphe, njalo ngeke ubangalise ukubona abanye besala behlezi njengoba kuyipolitiki izinto zakhona zilezinto eziningi ezingacaciyo.
Ubona izala nkomoni kuyiwa phambili?
Zimbili izinto ezingenzeka kuyiwa phambili. Okokuqala yikuthi nxa ngaba be-MDC Alliance bengatholanga indlela yokuthi bathathe isinqumo se Supreme Court bayesiphikisa e-constitutional court ukuba sibuyiselwe emuva, basengaxotshwa ke labo abangavumelani naleso sinqumo ephalamende, bexotshwa yi-MDC eholwa ngomama uKhuphe. Okwesibili esingakubona kusenzeka yukuthi ubaba uThamisa usengakha iqembu elitsha lezepolitiki elizabe likhankasa ukhetho lwalaba abaxotshwayo babuyele ephalamende sebengelinye iqembu elingaso MDC, kumbe njalo kube liqembu likhona namhlanje bazinikele ukuthi bazangena ephalamende ngo-2023 bangazihluphi ngama-by election. Yilezo zinto esizikhangelele kusiya phambili ukuthi abantu bazoqhubeka bexotshwa baphuma abanye bangene, kumbe njalo ukuthi kuza kwakhiwa iqembu elisha eliholwa ngobaba uThamisa.
Kunjalo nje imbiko esanda kuyamukela ithi ibandla le-MDC Alliance selixotshe umnumzana Douglas Monzora kanye lomnumzana Morgan Komiji. Umnumzana Ifikela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Iyincwethi zezempilakahle zithi uhulumende usasele umsebenzi omkhulu wokulwisa umkhuhlane we-coronavirus, wona usukulele abantu abanelizweni wahlasela abangama-34. Umlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owake wapha ngumphathi ntambo kahulumende wezempilakahle njalo enginobhala kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Henry Madzorera uthi amalungiselelo enziwa lilizwe kaweneli. UMadzorera uthi odokotela labongi ikakhulu abangasebenzeli uhulumende abakatholi ulwazi olweneleyo ngalo mkhuhlane.
This is probably a reflection of the fact that there is not enough coordination Ahula ukukhulumisana okukhona phakathi kwezibhedlela ezizimeleyo nezikahulumende. Uhulumende kumele abone ukuthi wonke umuntu ocatshangelwa ukuthula lomkhuhlane kumele akhangelisiswe ahlukaniswe labanye.
Wengeze ethi kavumelani lesinqumo sikahulumende sokuthi amankampani azidingele impahla yokuzivikela ekuthelelweni lomkhuhlane.
We advise government to test a lot.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlole abantu abaningi labo abalomkhuhlane lalabo abangayela. Sinesikhathi sokuba silungisise udaba lolu ngalesi sikhathi se-lockdown.
Okhokhela inhlanganiso eye-Senior Doctors Association uDokotela Shingai Nyaguse uthi impumela yabahlola lomkhuhlane ithatha isikhathi eside.
Asima zasashiro ukuthola time kuthi abude.
Kuthatha isikhathi ukuba impumela yabantu abahlolwa lomkhuhlane iphume. Odokotela labanye abezempila kahle bafundiswa ukuthi bahlole abantu. Silethemba ukuba bayalungisisa lokhu.
UDokotela Shingai Nyaguse wengezelele esithi uhulumende usezamile ukufaka izibhedlela ezigabeni zonke zelizwe ezizabe zisemukela abantu abalala umkhuhlane esithi uhulumende uyazama ukufaka impahla efunakalayo. Omunye udokotela uGarishawa uthi kumele uhulumende alungisise indlela zokukhulumisana labantu abasemaphandleni ukulwisana nalomkhuhlane.
Okokuqala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane, lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangephange, okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village work workers ma esefundisiwe ngalo mkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe le ndlela zokukhulumisana le-ward center.
Uhulumende yena uthi wenza konke usemandleni akhe ukuvikela uZulu ukuthelelana leli gcikwane le-COVID-19 lokusabalala kwalo elizweni. Ukunje inani lasebefunyene bele gcikwane likumajuma amathathu lane 34. Abantu abaningi bethi leli nani lingabe lingavezi iqiniso ngoba uhulumende engelawo ama testing kits okuhlola ukuba umuntu ulalo na igcikwane loba hatshi. Ngimele isitudio sezini seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
This is us from Mapai, Voice of America is the Washington DC. Kulayicho kulamhlanje uhlelo olwethu Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlomo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinyusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Izizalwane zeZimbabwe vele South Africa ezigqokela inkosi yakwaMthakazi uBulelani loBhengula Khumalo sezisungule ihlelo ezithiyeneyo zokuthengela abalambayo ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngenxa yecoronavirus. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Phakamani zimbokodo zakwaMthakazi, asizikhwathazeni ngesilabo. Siyavusa abanye bethu ekhaya. Ziyakhala izizukulwane zikamzilikazi lomambo. Zilele zingafakanga lutho eziswini. Uzwa njani wena ulahla emgqonyeni kadoti? Phakamani zimbokodo.
Lesi sililo sembongazi uBusi Mafinyela Ncube enxusa umama beZimbabwe emhlabeni jikelele ukuthi basukume baqoqe ukudla ngokusiza izinkulungwane zabeZimbabwe abalambayo ekhaya lasemazweni. Unkosazana Cynthia Dube wenhlanganiso yeMthwakazi Charity Organization uthi sebezwile umkhosi wendlala kwaMthwakazi. Uthi inhlanganiso yakhe iziqoqe amasaka empupho apho safike amajuma amahlanu aselubhekise ekhaya ukuyasiza abagogekileyo labadala asebesifa ngendlala ngenxa yohlelo lwe-coronavirus lokuvalela abantu ezindlini.
Sikhangelele ukuthi kunikezwe abantu abangakwanisiyo ukuhamba, ikakhulu sithi abahamba ngama-wheelchairs abalimeleyo. lalaba ogogo asebekhulile abangakwazi ukuzenzela nabomkhulu nabanye abagulayo. Besicabanga ukuthi kungabi into ezaphelela emoyeni kusikwenze nsuku zonke sikwazi ukuvusa isizwe sakithi ikakhulu abantu bakomthwakazi.
Imbongazi ubusincube laye olilunga lale inhlanganiso ukhuthaza bonke abafuna kusiza ukuthi bathintane labo.
Sikhe siliqenjana sisize abantu abasekhaya ngokuba isimo sekhaya sikanje kulezi nsuku. Siyaludinga uxhaso lwabantu ukubana besisize ngokuthi sisize abantu abasekhaya abasekuhluphekeni. Siyacela.
Emalangeni asanda kwedlula, inkosi yakwaMthokazi uBulelani Lobhengulakhumalo laye usungule uhlelo lesikhwama sokukhankasela ukuthola uncedo lokudla lemali yokusiza abalambayo laba. Isikhulumi senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi isungule lolu hlelo ngemva kokuthola izikhalazo zendlala ezivela kuzalwane zeZimbabwe ekhaya eBotswana laseSouth Africa. Ukhumalo uthi konke oqoqiweyo kuzasiwa ezinduneni labo sobhuku endaweni ezihlaselwe indlala ekhaya ukuze abalambayo bayokuthatha khona. Njengoba kule mali eqoqwayo, uthi le mali izosebenza ukuthenga ukudla khona ekhaya kumbe emazweni lapho okulabe Zimbabwe abalambayo khona. Uthi kuqoqwa yonke imihlobo yosizo.
Imali kumbe ukudla ngenhlobo nje zonke sengathi umumbu, iyama indumba, sithi amabo flower, kuyikuthi ukuthi kuphiwa abantu nje badle, baphila abantu ngesikhathi lesi sokuhlupheka. Abantu abazasizwa yibantu nje bonke abaswelayo esihlalisene nabo kusegoli kusekhaya umuntu olezidingo.
UMnumzana Khumalo ukhuthaza bonke abafuna ukupha usizo lokudla kumbe imali ukuthi bathintane laye lezinye inhlanganiso zomdabu kwele South Africa ezisebenzela ndawonye lenkosi uLobhengula.
Wonke umuntu bakithi phosela isikuza sisize salukazi le machokochokweni echolotsho, le machokochokweni egwande, kuzayisiza intandane le machokochokweni enkaya, lakhona phe eHillbrook intandane sesibubona, kuzasiza. UNkulunkulu uthi sibusisiwe siphayo kule samukelayo, yenzani njalo.
Imbongi ubusincube uthi vele abantwana bentandane babelana unyawo lwentethe. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Kunzima komthwakazi, asiphakameni izimbokodo, ukukhala kwami makhelwane, ngokwakho, izandla ziyagezana. Asigezaneni izimbokodo, masingahlekini silima, ngoba kusasa sizazala emdenini wakho, makakuhlele kuwe kuhlupheka komunye. Asiphakameni izimbokodo, asivukeni sizenzeleni izimbokodo, siyakhala isizwe sakomthwakazi, sicela izandla kuye wonke ozwala umhlebi.
Ezinye iziphepheli zezwe ezihlala enkampani yeDugwi kwele Botswana zikhala ngendlala ngesikhathi lelo lizwe liphakathi kokulwisana lo mkhuhlane we-COVID-19 lesithi sokudlule inyanga zingatholi ukudla okufanele ziwuthole kuhulumende. Yintethi lezindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHeberon kwele Botswana. Ababalisi labafundi bezigabeni zeMandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19 bekhangele ekuvuleni kwezikolo kanye lemali emele iphiwe ababalisi izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. UAnastasia Ndlovu zethulela lolu daba. Singakalugqibi uhlelo lethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesihamba phambili. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola yeMelika yokuncedisa ngohlelo zokulwisana le-coronavirus ngesikhathi lokhu bengamashumi amathathu lane 34 asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 yeZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,747,350. Inhlanganiso yezisebenzi ezecitu isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseki kubamba ngamandla abaqatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini.
EMTC Alliance ikhokelwa uMnumzana Nelson Chamisa ethi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane edalela ephalamende yi-MDCT ekhokelwa uNkosazana Thokozane Khuphe kuveza sobala ukuthi omakhuphe bazama ukudiliza i-alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.